Amaphoyisa kubulawayo sidinga usizo kuZulu ongasiphathisa ukuthi sithole uPascal Dube oleminyaka engamashumi amane nantathu obehlala ku-number 31 Greystock Road eMorningside. Simdinga ngecala lokubulala owesifazane u-Aquilin Sadziwa obeleminyaka engamashumi amathathu lanhlanu bebehlala bonke eMorningside. Ukhanya emgwazile kanenginengi emzimbeni, wabuye wamtshaya langelitshe kulandela ukungezwani ngezizathu ezingakatholakali ukuthi kuba yini. Abantu abangaba lolwazi ukuthi uPascal Dube lo engabe engaphi lingazisa amapholisa aseduzane lani. Kanti ke siyaxwayisa uZulu ukuthi singathathi umthetho siwufake ezandleni, siyekeleni indaba zokuhlukuluzana ezindlini. Alubani singazwisisani kumbe sekulamaphutha avelileyo, asizameni ukuthola abantu abaseduzane. Silabadala besigaba, silezinkonzo, silamapholisa e-Community Relations and Liaison Office, le-Victim Friendly Unit, silama-non-governmental organizations. Baningi nje abantu abangasisiza ukuthi basixazulele udaba lwabo lusihlupha.